Abantu okwakhathesi sebehlengiwe dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana nokokugqoka ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo njalo nokuthi bethole okokudla kanye nokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubo olunje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokho ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi-ke bahlengwe ngubani khonapho okhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ngabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ngabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter nje engayenza ukuthi laba abantu behlale endaweni egudumalayo, zingubo, yikudla, zimpahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze, ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.